Uyabona ukunjani kanje? Abantu kwesimsikhathi bayazisupa njengezinto ezokuthi ubani engasahlangabezwanga ubani. Kanti umuntu phela vele ohlangabezwayo ezikhathini eziningi umongameli welizwe. Nguye ayithi naye zahambile. Njengoba uthiwe kube vele emkhuhlaneni begula. Akade sihlangabezwa noma abemeli, abemuli kumbe ngobani abakhona. But amboni ukuthi kungaba yindaba esingaba yindaba yokuthi kahlangabezwanga kanjani. Uhlangabezwe ngamaChina. Ah, lokwana yisikho lokho. Ayisikho.
Kodwa yena ngokuzwa kwakho ubudlelwano babo umongameli lomsekeli wakhe bunjani?
Lokho yabona izinto ezinjengalezo ngabantu nje abafuna ukubona abantu be abakhuluma indaba ezingayisizo besehlukanisa abantu. Uthiwenga wahamba ngomkhuhlane eChina, usephendukile uvice president, uvice president welizwe. Ngokunjalo ukuthi banjani upresident kathi njoba kathi nguvice president, upresident novice president kanti vele kuyini okunye ababukhangelele abantu ngaphandle kokuthi bona badale umumulwane ukuthi abantu laba bazwani. Kanti ngezinye indlela akunjalo. Asithina ebandleni leduzane uPFA silakho khonoko. Ngingazi kumbe kunxa abanye balakho bayakwazi khonoko ukuthi kuloku kungazwani. Umongameli lo vice president ngumuntu oyedwa lo.
Ungathini wena ngokuwelatshwa kwakhe? Kukhanya hayi welatshiwe sibili uqinile. Kodwa sikhangela ukubana ezibhedlela zalapha eZimbabwe zingani zona bezingehluleka. Ungathini wena ukuthi kathi abantu laba abathi bona ngahulumende uyazama ukulungisisa izibhedlela kulokuthi abantu bebesiya cithi imali eningi emazweni aphethe?
Ngokunjalo kanti ebangeni eli silathi siyalandela sisadodombela kodwa singeke sizilinganise lamazwe anjengabo China, lamazwe anjengabo America, labazwe anjengabo. Singazilinganisa yebo sithi zizizwe ezimele kodwa thina singamazwe athuthukayo, amazwe asathuthuka esingalakho ukuthi sibe lakho. Mhlawumbe yiko ubona abanye abantu ivili kwabanye amazwe nalawo athuthukile behamba besiya kubo India, besiyadinga ukwelatshwa kumazwe anjengabo India. Ayiwo alemitshina alamadokotela ate phecelezi. Ngokunjalo akumangalisi konoko ukuthi abantu umuntu asuke ekwelinye ilizwe edingwelathwa okungcono okwedlula mhlawumbe kulelo lizwe akilo. Thina singamazwe athuthukayo sisakhula siye sizafika lathi khona phana. Asithembeleni ukuthi ngeminyaka elandelayo lathi siyabe sisenelisa ukubamba imikhuhlane engaphezulu ngebanga eliphezulu, nemitshini ephezulu, amadokotela alobungcwethi obungaphezulu.